imithelela yezinto ezazihlala zisenzakala izikhuza edolobheni lakobulawayo kusukela eminyakeni emibili emithathu edlileyo iveza ukuba ingxabano ebakhona phakathi kwabantwana iyagcina idale ukuthi kube lokukhathazeka kusasa. Ididizile kakhulu ngindlela ngiphathekile ngoba yisihlobo sami soneso esilahlekileyo ngumntwana omzawami. Kodwa-ke kusesenjalo siyakhuthaza futhi ukuthi into yanamhlanje iyinhlanganiso esikulandelayo ukuthi iningi labo liphatheka kakhulu kuzidaka miza bagcine sebekhalikhali ezinjengazonezi ezibulele umntwana lo okade funda. Ngoba nxa umntwana ebulewe ngethisa asiko sikhali esikhanya ukuthi umntwana akuthalekiye esikolo, kodwa-ke kuveza ukuthi into yanamhlanje lapho evela khona mhlawumbe kabasanakekela kakhulu ngabazali. Ngakho-ke siyimpanzi esikhuthaza kakhulu ukuthi abazali baqonqosele abantwana, baqondise abantwana, babakhe babebilele ukuze kungaveli izehlakalo ezingakhoneko esehlakeleyo ezizathatha umntwana oleminyaka elithumi lasithupha. Kusesemncane kakhulu, ebulawa ngomunye omncane futhi umntwana layo bhilokezi. Ngoba abantwana bakulezi insuku kungakunanzelela sebezenzela umathanda sebengumhlambi kaleli sile. Siyakhuthaza-ke izakhamizi sikhuthaze abazali ukuthi kunomlando wethu wokuthi siqoqe abantwana sibagoqele sakhula ukwenzela ukuthi sizenezizehlakalo ezinjengazonezi. Kumbe sibe sesikhuthaza futhi lo mthetho aprish ukuthi ngabe bona abantwana besona kumbe ngakule ndawo ezazakalayo ukuthi laba abantwana bayahlangana lapha babeyisiqumbi kuthina sekudala-ke ingxabano enjengabeyezenjeko. Kumele-ke i-deployment yamapholisi isondele kuzonezi indawo esingazibiza ngokuthi ngama-hotspot. Siyakhuthaza ukuthi kubanjwane abazali, kubanjwane amapholisa, kubanjwane abalalisi, lazo zonke izakhamizi kuze siqedele ubunzima obukhona.
Abantwana ezikolo Dube, siyazi ukuthi kabasatshaywa, kuthiwa bala malungelo. Ngokubona kwakho ayisikho yini lokho okunye okwenza kube lobugebenga ezikolo, abantwana babe ngumhlambi kazelusile nje besazi ukuthi kabasoze batshaywe, kugcina kusiba lengozi ezinje?
Abantwana bakhathesi sebephila ngezinhlanganiso ezibagqugquzela ukuthi badle amalungelo abo, kodwa kunanzelela khonapho kekhulumeni ngamalungelo ama-responsibilities ngumlando wawo abatyelwa kakhulu ngawo. Okusokubangela ukuthi abantwana basuke bakhukhumale-ke banike amalunda abazitele ukuthi bona sebengazifile emhlabeni. Ungananzelela lo mzalo emzini wakhe amandla kaseqinile ngenxa yokuthi imithetho ekhona isuke inqabele ukuthi umzali agoqe umntwana wakhe ngendlela eqondileyo. Kube sekuthiwa kulabo guidance and counseling labo-psychosocial services zenezo izinto vele emuntwini omnyama, umuntu we-Afrika, ezingasebenzi kakhulu ngenxa yokuthi umuntu thina sivele esikhula besiqondisa ngokwayo. So nxa umuntu etshayela kakuthi ukuthi uyabulawa, anti umuntu uyaqondisa ukuze abekwazi ukuyalibona. Kodwa kathesi abantwana laba-ke ngenxa yamalungelo la asabuyayo, abantwana phele kwenzeka kantambe bekwazi ukuthi engazilayo ibika tubani ngenzeso womthetho ukuhlekela umntwana ukuthi uyi-abuse.